Ikambo lobulayo sithi lithe ngokuxosha umqeqeshi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba eleni igroupu nge-3 kanya limpumela izenye emva kwemidlalo eyisithupha. Leli qembu lidliwa njalo umqeqeshi obambe isikhundla ngesikhathi usadinga umqeqeshi omutsha ubeka ithemba Ndlovu ukuthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
Bakengisela sisazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kwindlela akade bekhangele ngayo lo mdlalo yiyo eyenze umehluko, ngoba phambilini bebezelwe ukuzithandabuza. Njalo ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawa esithi bahlohlele nguJustin Kaunda, umgcini sibanda kanye lo-Ishmael Lawe, njalo sebele miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo eyithe wamunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu lechapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1, njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashekumwala kanye noQuality Kangatse kuthi iqembu lechapungu lihloselwe nguPhilip Marufu. Iqembu leyada linqobe leJapane ma-1 kanya, njalo lihloseleyo nguLeroy Morape. Iqembu leHarare City linqobe leTriangle nge-1 kanya, kuthi olihloseleyo nguMoses Muchenje. Kuthi umdlalo obuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphelezwe ngentshingi lobhanqa kungela qembu elenelise ukulithayela emambuleni. Imele City 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.